siyathaba sibili umzamo oyenziwa yizesa ngoba singathi ukusuka ngomgqibelo kuze kube lamhlanje amagesi angcono sibili indawo eziningi eHarare lancanje lapho lalaphana angathi ayahamba ngoba besithola amagetsi ama-hour angu-4 ngelanga kusebusuku ebuya ebusuku ahambe kusesebusuku. So nxa sibona okusenzakale kunsuku ezine ezidlulileyo kuloo mahluko singazi njalo umnumzana Gada ukuthi i-statement yakhe ayikhulumayo iliqiniso yini. Ngoba abantu sebediniwe ukuthi lamhlanje siyathenjiswa ilanga elilandelayo kubuye kuguquke kubuyele esimeni esibi sizake sibukele ukuthi kuhamba njani kungaba into enhle kakhulu ukuthi iChristmas siyidlale ugesi ekhona.
Ukuba khona kwamagesi kungabe sokulethe umahluko yini ukuthi abantu sebesenelisa ukuthi bawasebenzise kuhle lalabo abaqhuba amabhizinisi sebesebenza ngcono?
Ukuba khona kwamagesi kulethe ukujabula kuzakhamizi laba ababhizinisi ngoba singakhangela khathesi abantu sebelungiselela ikhisimusi kungaba ngabaweldayo okutsho ukuthi kuba khona kwamagesi kwenza ukuthi i-production yabo yengezeleleke banelise ukulungisa izinto abangazithengisa bathole imali yokusebenzisa ngekhisimusi. Kuthi abamabhizinisi yiso isikhathi sokuthi bastoke labo abasebenzisa ugetsi kakhulu abanamafriji amadrinki sokusiza izakhamizi ezinye esizibuzileyo lapha nalaphayana kazikaqalisi ukustoka izinto emafrijini abo ngoba bathi kwesinye isikhathi sithenge sithi sithengile ngemva kwensuku ezine noma eziyisikhombisa ugetsi ahambe amafriji ethu esegcwele izinto zibole bathe bona hayi sizake simo okweviki noma iviki nehafu sibone ukuthi liqiniso yini ukuthi sokulomehluko kugesi. Kodwa nxa kungala kunjalo kuza kutsho ukuthi kuzaletha ukujabula kwezamabhizinisi lezakhamizi ngoba ugesi uyadingeka sibili kubo bonke labo. Siyabonga.